Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thandono Kawande. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 4 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umthethwandaba we High Court usususe udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ngumkhokheli webandla lezanu PF kuluhlu lwendaba ezimele zingene enkundleni.
Edilogwe besala besibona abathandi lami oJoseph Chuma hayi bengabantu abadefend izanu badefend umgabe baze basicina bengakwazi ukuthi umgabe seqotshiwe.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla lesisi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abebandla lezanu PF baphomba ukusekela umkhokheli lanxa besazi ukuthi kalahlonzi.
Ingubona abakhokheli belusukela kupresident usiya kubasekeli bakhe usiya kunational chairman usiya kusecretary for administration wabumpofu bonke bakhuluma ngelizwi linye ukuthi phansi lodlame.
Kodwa bona abezanu PF bathi abasola inkokheli yabo abazilutho.
Uyafuna ukuthangela omama yibo abahlukuluzeka kakhulu ngokuselakala we-transport balutshwana omama abathatha amabhasi.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukusilela kwemota zokuhambisa kuyaqhubeka njalo ukukhuphuka kwentengo yazo okwenzakale izolo kuzabangela ukuthi uhlupho lolu ludlondlobale. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba weHigh Court usuwesule udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kuba ngumkhokheli webandla lezanu PF kuluhlu lwendaba ebezimele zingene enkundleni. Lolu daba belukhangelelwe ukuqala ukuthoniswa izolo. Umholi wabehluli uJustice Mary Zimba Dube wesule lolu daba esithi kuzamele isicelo sikamnumzana Goodson Nguni othi ufuna ukuvikela Mnangagwa siqale sihluzwe. Udaba lukaNguni lusemthethwandaba weSupreme Court lapho oluhluzwa khona ukuthi uNguni ulalo na ilungelo lokupha ubufakazi obuphikisa obuka Msengezi kumbe lulahlwe njengalokhu okufunwa nguye uMsengezi. Kusenjalo umsekeli wesikhulumeli sebandla lesisi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abebandla lezanu PF baphonga ukusekela umkhokheli lanxa besazi ukuthi kalahlonzi. Uthi lokhu bakwenza ngesikhathi sikaMgabe sebephindile njalo kusikhathi sikaMnangagwa. UMafasibanda uphe njengesibonelo abomnumzana Joseph Chuma loBelieve Gawule athi la kundaba ezifana lokuchiswa kwendlu kamnumzana Saibed Musengezi webandla lezanu PF kabasoli lesisehlakalo. Ake sizwe imbono kamnumzana Mafasibanda.
Ungabona besithi bayama bona bayahamba asisazi ke ukuthi kathesi kuzathiwani ngoba edilogwe besala besithi bona abathandi lami oJoseph Chuma hayi bengabantu abadefend izanu badefend umgabe baze basicina bengakwazi ukuthi umgabe seqotshiwe. Lanamuhla lokhu bedefend amanyala wonala kusasa bangavele bambone sedliwe Mnangagwa bazadefend omunye ngabantu abaphonga ukukhwezela udlame ngokuthanda izikhundla lokuthanda ukugabhula. Siyamangala abantu besintwini abafana nalo babu Joseph Chuma ozasapota yonke into nomimbi enefundile zisithi njalo ngomntana umntwana nomfundisi. UChuma wayebamba abantu bakaNkulunkulu abadala bayatsho bathi makaza izizali. Lokhu laye uChuma ufanele ukukhondeme lo babu Gawule umfowethu bafanele bakukhondeme. Uma bengabantu sibili bahle ba resign kuzanu PF laba majaha uJoseph Juma litopi lizigawule izihlobo zami. Ngiyabacela sibili through Studio 7 ukuthi hayi abarisayini babuye ebantwini ngoba abakukhulumayo nsuku zonke ku-Studio 7 kuzondisa abantu. Kodwa bona laba abahlala khona every 50 meters njengogawule lamangcwaba etsholotsho ayenziwa ngumqashi. 50 meters ilingcwaba, lingcwaba. Kodwa uzabona abantu besenze nje. Izihlobo zami gawule lochuma chiyanini lokhu sokuyangisa, siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo LACCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Chuma oqanjwe nguMafasibanda, sambuza ukuthi uthini ngembono le.
Uyadanisa kakhulu ukuzwa indoda engihlonipha kakhulu kakhulu ekhuluma into ezinjalo mayelana ngami, njalo futhi mayelana nala ngephathi yethu iZANU-PF. Ujaha usebedro obelumonakala wendlu kuyinto ebuhlungu kakhulu, okunye ngokuthi thina lathi kuZANU-PF siyamzwela ubuhlungu njengesizalwane salapha eZimbabwe ngaleso senzakalo. Njalo futhi kulesi fiso sokuthi abacwayisisayo amapholisa bacwayisise kuhle, kutholakala ukubana lowo mlilo uvele ngaphi, kutheni, uhambe njani. Angazi why abantu befuna ukuhlala begijimela ukuthi kona kungaba le nto eyonakeleyo bahle beyigcone kuZANU-PF, kweso ngathiwa yithi esiyabe senze leso senzo. Ngoba ungazibuza ukuthi kona kuyini ivalue kaSabeth kithi esingayenza ukuthi kona simbombe kumbe simtshisele indlu. Kuyini oqathekile kakhulu ukudlula okwababa uMafa enjiyana, okudlula okwababa uJamisa enjiyana, okudlula okwababa uTendayibithi enjiyana, okudlula okwamama uThokozani Khuphe enjiyana, ngingabaqamba bonke bebaningi. Size siyotshisela yena, sitshiye laba sibili ukuthi bona yibo sibili abangathi mhlawumbe bayazama ukunikinisa ibandla. Kodwa ngenxa yokuthi thina we are very democratic, bazihambela bekhululekile, bangene imizini mekhambeni abekhululekile, sesingathi selani pho umuzi kaSabeth. Lokho kufuna ukuthi sibe sober about it, singakavula umlomo, sikhangelisise, sidinge abamele becwayisise bakwenze khonokho abomthetho phela, kuphume impumela ezwakalayo lebambekayo ukuthi kuyini okwenzekeleyo njalo kwenziwe ngazisathobani. Ngoba kuningi okungayenzakala la. You can put ama-theories abe maningi, ungathi mhlawumbe nguzibani banothengi kumbe nguzibani banothengi, kodwa into eqade leyo asitholeni ubana kuyini kahle kahle okwenzakeleyo kujaha lo. Ngoba siyo nto esiyikhwabithayo thina kuZANU-PF, asiyo bandla elikhwabitha udlakela. We don't do that. Yebo bengaba khona abanye abantu abangakwenza khonokana becatsheke ngaphansi kwebizo leZANU-PF, just as much as bekhona abakwenzayo even la ku-MDC kade esiyi-CCC. Kodwa kangiboni ukuthi i-CCC layo iyaphawula ukuthi abantu kabahambe benza udlame. Kodwa kuyatholakala ukuthi abanye abantu kwapha bengakwenza khonokho. Akungabi-ke into edefina i-CCC ngenxa yokuthi kona uMafa yedwa sedobha isitina wajika ijele. Akumelanga kube njalo. Kumele uMafa azithwalele isiphambano sakhe njengoMafa, hathi ubana kugconwe ibandla lakhe ele-CCC lapho ayabe ekhona khona. Lokho okuningi okunye ungabe ukhulunywa umunye lomunye ule mvumo yokuthi akhulume umbono wakhe. Kodwa njengoba ngitshilo mina, thina njengebandla leZANU-PF asivumalani lolo dlame. Yikubona abakhokheli bethu kusukela ku-president kusiya kubasekeli bakhe kusiya ku-national chairman kusiya ku-secretary for administration wabumpofu, bonke bakhuluma ngelizwi linye ukuthi phansi lo dlame asifuni abantu abahlukuluzwayo, abantu kabancinwe kuhle bekhonyiswe kuhle xa sifuna amavoti.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla leZANU-PF. Izakhamizi zemaphandleni zithi ukusilela kwemota zokuhambisa kuyaqhubeka njalo ukukhuphuka kwembadalo yayo okwenzakale izolo kuzabangela ukuthi uhlupho lolu ludlondlobale. Umnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust, uthi ukuvinjwa kwezimota ezingayisizo zenkampani yeZupco ukuthi zisebenze kubangela ukuthi izakhamizi zehluleke ukufinyelela indawo eziqakathekileyo ezifana lenkamba zamapholisa, izibhedlela, lamahofisi kahulumende. UNdlovu utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe isixoxisane leziphathamandla ezibona ngalolu daba ukuze kulungisiswe lolu hlupho.
Okokuqala vele ukuthi oziko kabakho emakhaya kakhulu uyafumana ukuthi indawo enjengelupane uyabe isuka elupane enta edolobheni isiya endaweni ezinjengabojotholo lapho kuhambeka khona kulo mgwaqo o-right khona kule thara kuthi lapho kule mgwaqo enzima engahambekiyo kwavele kabazange beke behambe ukudalela abantu ubunzima obukhulu kakhulu. Kungakho-ke abantu sebethembe izimota zabantu nje ezizimeleyo ezibiza intengo esabeka kakhulu oziukhobazeleka bakho. Kukanti lakhonapho khona ekuhamba khona edotsholo ukukhwela kwayo kulimazile kakhulu abantu abavele bengelamali.
Laba abanye-ke abazisebenzayo abanganikezwa imvumo labo bayathwala yini abantu?
Bayathwala bekwenza becatsha. Bangabantu abahlawuliswa imali ezesabekayo kumbe babambise alomthetho ukuthi bengababambi khonokho kwenza ukuthi bona ukwenzela ukuthi bazuze inzuzo bakhwezele abantu bekwazi ukuthi enye imali ngokuhlawula nxa bebanjiwe njengoba bengekho emthethweni.
Singathi uhlupho lolu lubakhathaza njani abantu babesiya ngaphi lapho kugcina kube nqabela ukuthi befike?
Ibhizimusi enkulu yenzi iwa elupane edolobheni lelupane center. Kungabe ngingabantu abafuna ukuza esibhedlela, izibhedlela kazikho emakhaya izintuthwana, so abanye abantu babesiza ezibhedlela kumbe bezobona udokotela batholakala elupane center ikakhulu nasikhangele ama-private doctors abeselupane center. Bafuna ukuya emahofisini kungabe kuyikuthatha ama-passport, kungabe kuyikuvakathela amahofisi e-social welfare kumbe ukuya emapholiseni nxa besebele ngxaki kumbe bafelwe bafuna ukuzothatha ama-death certificate konke lokhu kwenzakala edolobheni lelupane. Kungakho abantu babesuka besabelele bevele emakhaya amaningi bezokwenza amabhizimusi abo elupane. Abanye ngosomabhizimusi emakhaya babezowoda impahla zabo khonapha elupane, abanye ngabazothengisa iindida zabo eli ababezilime khona ngalo emakhaya. Imakethe ikhona lapha elupane ekho abathengisela khona. Konke khonokhu kuyabakhathaza nxa sokubuya endabeni ze-transport ngokubana intengo yangkhona inkulu kakhulu. Kwezinye iindawo vele kayikho okwenza abantu begcine behamba imango esabekayo. Ufumane ukuthi umuntu uhamba umango odlula amakhilomitha ngama-30 kilometers isiya phezulu.
Babonakala njalo abanye abahamba ngendlela zokuhambisa ezifana lenqola kumbe amabhasikile?
Lalezo nqola sebesehluleka lokuthi bazimanethe emakhaya nxa ungasela amathaya, ukuthi umuntu eqalise ukuthi ithenga amathaya kuba nzima. Abanye bavele lezifuyo kazisekho, fuyo ziyafa ngokusweleka kwamanzi, ngokusweleka kwamadlelo. So obademu bokudolisisa lezo nqola abanye abaselakho vele ngitsho, kodwa abalutshwana babuya ngazo izinqola, abalutshwana babuya ngawo amabhasikili. Angeke sathi bonke abantu bawenza khonokho, ikakhulu nasikhangele omama yibo abahlukuluzeka kakhulu ngokuswelakala kwe-transport. Balutshwana omama abadada amabhasikili.
Kuyini elikwenzayo eliphathisa ngakho izakhamizi?
Sikubambe kakhulu khona lokho, sakubamba kakhulu, sakhulumisana labakhokheli ezigabeni khonapha elupane. Sibamba kakhulu idaba olufana lokuthi omama abazithweleyo sebeze besehluleka ukuthi bafinyelele izibhedlela ukuthi bayebeletha bengazifakanga engozini ngenxa yokuswelakala kwe-transport. Sicophe ngakho kakhulu sibili kabanzi labaphathi.
Lo-ke ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uhulumende ubikwa esithi kakalungisisi umthetho ovumela ukuthi abachayeli abangekho phansi kwenkampani ye-ZUPCO baqalise ukusebenza, njalo kufanele babhalise kumanyano wamankampani ezimoto ezithwala abantu andubana basebenze. Did you see okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi ingcwethi zempilakahle zicebisa uZulu ukuthi alimuke ukuchisa kwelanga okukhona lezinsuku ngoba kungadala ingozi ezijiyeneyo. Leli phephandaba lithi imota zilakho ukudubuka amavili njalo uZulu kumele anathe amanzi amaningi ngoba ilanga lilakho ukugulisa umuntu nxa enganathi amanzi ayeneleyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi igqwetha le-Harare uMnumzana Phineas Ngaraba ugwetshelwe ukuhlala entilongweni okwenyanga ezilithumi ngemva kokutholakala elecala lokuntshontsha imali engamadola emelika zinkulungwane ezilithumi lantathu, 13,500, eyayiyimbadalo yendlu yomunye owayecele ukuthi amthengisele indlu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bafakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela nelisethulela indaba ezimnandi, indaba zeqiniso. Ngibe sendingelela kakhulu ibandla le-Yellow Movement, ibandla labantu. Ngithi sukumanini le-register kuvota badala, thina sesa-register ngoba khayelani no-grade 7 sebebhadala malini. So izani ngabuyela 5 years zonke leyibusa badala, abantwana bafunda grade 1 to 6 behlale phansi. La matitsha abevele engasafundisi ngoba evele engahola imali yakhona ebingasathengi. Khathesi campaign yabingezelela imali zamatitsha, ikwasi zazithatha lezo mali after ama-campaign. Sebebavotele sokumele ukuthi siyifundizane 42 years lokungayifundizane uPF yabungonja. Njalo le gugu round yona lesikhuluma ngayo ukuze bevothe ukuthi siwuvotelele umbuso ukuphuma. Sikuphuma umbuso lo, sivoteleni ibandla elisha, ibandla labantu, ibandla le-CCC. Ngifuna ukuphendula ubaba lo we-EFF leZimbabwe lo, ukuzwa ngempi eyenzakale e-Ukraine. Usethatha izinto ze-Ukraine zefanisa le-CCC yethu, kuyafanana ngamanga ayenziwa i-CCC. Iyathi nxa ilamarali besisithabezane bafike benza ukuthi thina sebesikhuluma iqiniso, wena president siyakuhlonipha ungupresident, ikungela sikhulumele uthanda izinto. So sicela ukuthi uhlukane lebandla le-CCC. Siyakubizela uprint ezomtshiya ukuthi i-CCC ayikhulumi nomuntu ongena Facebook, ayikhulumi nomuntu owahluleka khona lokuvotela even ukhansil oyi-1. Siyakubizela uprint ungazenzisa. So sicela uhloniphe ibandla le-CCC, asikhulumi imanga, thina sabe sikhuluma iqiniso, into ezenzakala live. Yikubona amapholisa akaphendula ucingo nxa u-Studio 7 sesimtshelile ngoba kathatha ihlangothi abaphenduli la ma-message ukuthi beza ukuthi liqiniso ngamanga. So wena ngambelana le-CCC soze kukwenza ube nabantu. Vele ungathi ukuthi ligcwele ngaphi kodwa ukugcwala kwenu kuyi-useless, ligcwele ngomlomo kodwa lingelabantu. Hlukana lebandla le-CCC ube lesikhulumeli, ngoba ungajali ukuzikhulumela ku-Studio 7, khuluma ibandla le-CCC uzathi asikuhloniphi. Ngiyabona
tanoma u-Studio 7 tanisa abantu bakithi laba bemathi South, especially ematobo kwanda bantu sebetshayile amagodi bamelela imhlanyelo ekagajomba from the government. Surely can you support your family? Ungafida abantu abakungento zokumelela ukuthi wazanika inhlanyelo uzifide ngokumelela. I-dependence syndrome le abantu asebenayo iyayangisa kele, and this is why abantu beloke bevotela izanu ye-in ye-out. After 5 years bavotele ngakuhlala ekhaya uthi sembesengitshayile amagodi. Vele indawo yokutshaya amagodi leyana i-stone age farming le, ngakudala lokuya tshona ugebhala amagodi, tshona ugobile ensimini lokuyana asondlela yakulima. Actually you guys should be crying for ama-tractor, ukuthi ulime ngama-tractor if you vote the right people in there. Ukuthi wena ungathi iminyanga yonke ukuthi imelele i-government, imelele i-government yabona ingaphuma uzakwenzani? Awula plan B, ufuna ukunikwa nje inhlanyelo every year ubulokhu ufidwa. What kind of people have we turned out to be? Ukuthi nxa singaphila ngokuthi siyabe sinikwa inhlanyelo, uthi ngimelele sibe inkalakata yendoda elomfazi nabantwana, uthi ngimelele inhlanyelo ukuthi i-government isiphuzile. Iphuzile i-government contract la wothi bingunika inhlanyelo. Kanti wena nxa usiba nabantwana uthemba ukuthi i-government izabe ikusupply ngenhlanyelo iminyaka yonke, wena vele awufuni ukuzithengela. That's very very bad thinking, ikakhulu coming from abantu bakithi ngaba komthwakazi abazazi ukuthi bazintandane. Singaziphilisi njalo, kuyayangisa lokhu. Liyasifaka abantu, liyasifaka, liyasehlisa ubuntu bethu. Utshona ukuthi ngimele inhlanyelo, kuyayangisa lokhu.
Studio 7 labalaleli, yazi ngizwe esinye isimanga khonapha, ndlalele mbuki imbe ngibheke ivideo yangkhona abantu abagangileyo inkalakatha zabantu abayizakhamuzi babuya bezophega phezulu kwemizi yabantu bephega phezulu kwemizi yabantu bengabatsheli ukubatshela bethi bona bathunyelwe ngunkanyezi unkanyezi lo ngumlimu noma ngumuntu into abangayizwe ukuthi bathunywa ngumuntu obasebenzisa ukuganga bengabantu bese bezibona ukuthi yizigangi zona ngokwazo yonke into abayenza besithi ngokwezana uPF lokhu enye ifake abakwazi ukuthi izanu lonyaka iyadliwa sebefuna ukuthi idliwe izanu bese bedlile mbone ngani ingqondo yabi lapho hayi asikho ukuthi baqinisile ukuthi izanu yakwazi konoku ufuna kuyo ema ofisi nezanu PF bayebuzwa abantu bezanu PF ukuthi yini yini elikwenzayo konoku sizwe ngabo nxa besithi yiwo ababathumayo ukuthi kuhambani liyethatha liyehluthuna indawo zabantu lifake labo abantu babo ababafunayo basuke edwaleni edwaleni kula bathatha amaplazi edwaleni namhla edwaleni sokutheni sebeqalisa ukubuya futhi ebhuqwini egusini ensuza futhi betshiya amaplazi abangenayo ukuze libone ukuthi shuwa shuwa abantu abadala izigange ezingaka uthithikela yesuka kibo khoya eplumtree ususwa yikuganga khona le ezofuna ukufunda yabo kuganga ngani bamtshaya kakhulu abafana mnaye basola abafana laba labo osamishi ngani babethe too much iziyelele zabadala lezi yizithuthu ezinye ezimanisayo sebesiwonela isigawuke sidla imali zabantu sebenonile sebelemkhaba ngemali zabantu bethatha umhlabathi wethu esiwubhadalela irenti emguzathini hayi bayambhowa liyazi bayambhowa liyazi bayangibhowa liyazi
salibonani salibonani mthwakazi salibonani mthwakazi omhle litshona njani hayi siyatshona silokudana sizwa ubuhlungu njalo ngento esiyenziwa ngabo obedimfof labo July Moro laba abathatha intuthuko yemathebheleland le-development yonke emathebheleland bayifaka eziswini zabo bahamba bayadevelop izisu zabo lemkhaba yabo thina abantu bakomthwakazi sisehlupheka kangaka okungangokuthi yibo abantu abasithengisayo esishoneni bathi hhayi esindebeleni kurayithi akudingakali development bese bethatha leyo mali bayishirelane labangani babo abangamashona khonale ibuhlungu lento elisenza yona linabojulayi moyo labo obhedimpofu kodwa lokhu elikwenzayo abantu bakomthwakazi libangcwaba bephila lisithengisa akulandaba unkulunkulu ngowethu sonke lizolitshonela lani kusasa ilanga emini libalele libekwazi ukuthi okwenza uphiri lobhanda kuyamenza lingakhohlwa khona lokhu siyalibisilokhu esilikhangele lihluleka lokukhulumela abantu bakomthwakazi ukuthi noma ivini ephalamende ivini 1D angeke ubazwe bekhuluma ngedevelopment yakomthwakazi kodwa bona bayadla basutha uzibuze ukuthi izipra yona lezaphu babelitshiya khona lapho babelitshiyela ukuthi liyesithengisa na libe selisidla lodwa lisutha lithi lina limelela imathebhelelendi kanti lina liyasithengisa akulandaba unkulunkulu ngowethu sonke sizohlala enhluphekweni kodwa kwelinye ilanga sizaphuma kuphela kule nhlupheko noma liyafuna kumba lifuni unkulunkulu nguyokwazi
yebo 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 studio 7 labalandeli bayo hayi okhulumayo lapha nguba kudube by bridge how bakithi ngiyadana kakhulu bengilalele manje khona manje nje namhla I think we have ngumhla ka 2 or so Sunday October ngisizwa u Belief Gawule ekhuluma polish umnangagwa emenza umuntu omuhle umnangagwa azanga kwemuhle ungathathi inyoka ungayifaka lipstick uyifaka amagcobo kanjani izali lokho inyoka umnangagwa sangake abe ngumuntu omuhle into yokuqala kumele u Belief Gawule kumele akwazi khona lokho labo abantu abanjengochuma bona bayangisa nje ukuthi abantu bakithi kuyangisa ukuthi abantu bakithi abanjengabo Belief Gawule labo chuma shona babe ngamapraise singers awe bantu bezanu ukwedlula abanikazi bayo bonisa phela uGawule angakhohlwa ukuthi la ngesikhathi sikaMgabe belokho beMgabe belokho bemapraise singers belokho bengamapraise singers ngendlela efanayo so akatheso mnanga kwangasuka kungena omunye owabo wezanu bazabe uzosebe sithena lo ngoyo se right lo odlulilese ayibona ukushothe vele ngokwabo asobantu aba right ubona so kumele abantu babakhangele ngendlela enye ebalulekile kakhulu ngoba asobantu abakhuluma into elokuzeni eliqiniso abantu abakhuluma ukuhlabela ingoma efunwa ngolo phetheyo
ngaleso sikhathi ngoba umgaba bebemu protector na the same way eba protector umnanga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika abahlenga abawelwe ingozi bathi sebethole izidumbu zabantu abedlula ikhulu 103 ababulewe lizulu lesiphepho uHurricane Ian esigabeni seFlorida. Indawo eziningi zilokhu zilamanzi amaningi njalo kucatshangelwa ukuthi kungatholakala ezinye njalo izidumbu. Izolo umongameli Joe Biden uvakatshele kwezinye indawo ezitshaye izulu leli wathembisa ukuphathisa bonke abathintwe ingozi yezulu leli. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eFlorida umnumzana Damurai Gwegwerere.
Hayi umumo usubuyele esikhathini sesensuku zonke nje hayi ilanga umumo womphakathi hayi ilanga selikhona hayi izulu alisani isidlulile inokuzeli iHurricane Ian lo hayi usedlulile njengesukwini nje engadlula nje sokusaka khonoko nje ukuthi sokulwisana lokulungisisa ukuthi indawo eziyabe ziphazanyiswe lizulu leli amapholi amagetsi awayo izindlu ezagcwala amanzi khonoko nje yiyo nje into ejwayelekileyo eyenzakalayo yikho sokukhona yumsebenzi wesikhona hayi kodwa yena ulokhuzeni uHurricane Ian hayi kasekho nje hayi iFlorida sesekubuyele endaweni yiko khonoko nje okwamalanga wonke.
Siyabona ukuthi izulu leli lingakani uhulumende wayexwayise abantu ukuthi basuke ezindlini lina kungani lalingasukanga ngesikhathi lisina lelizwe.
Ye ukuphuma kwabantu ukuthi khona abantu basuke endaweni baye ngapha. Into yenzakalayo ukuthi khona kuyabe kutshengiswa laphana kulokhuzeni kuma weather forecast ukuthi iHurricane ihamba iya ngapi, iza kuya ngapi, iza chaya ngapi, laphi iza chaya kanje, laphi iza chaya kanje. Laba baseduze le lokhuzeni lolwandle kubo Fort Myers lezinye indawo ngale. Ye hayi ngale into ziyabe zingamanga kuhle sibili ngoba nxa echairman's ye indawo ziyalokhuza kuba kubi sibili. Ngale kuleziyana ndawo hayi abantu nxa kuthiwa bayasuka bayasuka sibili iliqiniso. Kodwa ke nxa usubuya ngaphezulu ngapha laphi sikhona thina kuyabe kungela ukuthi kuthiwa sukani kumbe liye ngaphi liye ngaphi kusokusiya ngokuthi khona lapha endaweni ohlala khona kuyabe kuyini okuzahlupha khona. Njengalapho mina enhlala khona into ehluphileyo ayisiyo ilokhuzeni ukutshaya kuka Hurricane sibili sibili, into ehluphileyo ngamanzi abebuthana ke kwase kusithi khona isidlulile yona iHurricane amanzi lawana yiwo akade sigcwala ke endaweni ezindlini endaweni and ayisiko ukuthi khona sithi iFlorida yonke nje kuya ngokuthi endaweni nje lapha nendaweni lapha nendaweni. So ukuthi abantu basuke abantu basukume baphume endaweni kuya ngokuthi khona kuhlalwa ngapi njalo lokuthi khona nxa bekhangela ukuthi khona izachaya kanjani iHurricane yakhona la usibona ukuthi khona hayi thina lapha hayi lapha singapha singasinda ngoba khona ukuthi umuntu uphume usuke emzini endlini ayisondelula ayisondelula.
Lo ke ngumnumzana Damurai Gwegwerere isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida sona esitshawe kakhulu lizulu lika Hurricane Ian. Isikhathi kasavume uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba usuwesule udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ngumkhokheli webandla leZANU PF kuluhlu lwamacala okumele athethwe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abebandla leZANU PF baphungusekela umkhokheli lanxa besazi ukuthi kalahlonzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.